Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesihlanu mhla ka 14 Nhlolanja 2025 ngudaba kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ubaba uTswangirayo kusuka kwakhe wakhuluma umfana esesimbiza kade esithi ngubaba uAdvocate Nelson Chamisa.
Abaphikisayo bathakazelela imisebenzi kaMoyi uMorgan Tsvangirai besithi watshiya ibandla leMDCT ezandleni eziqondileyo.
Ekuhlanganeni kwabo lapha akulanto ezishayo ephumayo. Singazithi lo mnyaka emnyeni njengoba sokulaba umongameli abatsha abangathi bancane asomaxhegu. Engenye into zingantshintshwa.
Inkokheli ye-African Union iqhuba umhlangano omkhulu kwele-Ethiopia okuzahlolisiswa isimo somnotho wezwekazi le-Afrika impi yomvukela kwele-DRC lokunye. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abaphikisayo bathakazelela imisebenzi kaMoyo Morgan Tsvangirai besithi watshiya ibandla leMDCT ezandleni eziqondileyo. UTsvangirai wabhubhela esibhedlela kwele South Africa mhla ka 14 zibandlela 2018 wayekhokela ibandla leMDCT. Abanye abaphikisayo bathi uMnumzana Nelson Chamisa wangena esikhundleni sikaTsvangirai wenza izimanga kwezombusazwe. Kodwa kulabanye njalo abathi wahluthuna umbuso ngendlela eyaphose yabhidliza ibandla leli elagcina ledabuke phakathi. Kambe abantu bamkhumbula ngani uTsvangirai? Abanye abaphikisayo bathi kunengi akwenzayo esaphila loba okunye kwakhona sekwachabalala. Sixoxe ngodaba lolu loMnumzana Solani Moyo okubandla leTRIPC.
Nxa umuntu esuka emhlabeni etshona njengomuntu kade ebheke isizwe ukhona okuthiyayo ngoba bathi nga ungumuntu kumele ugrume kungafani lalokhu esakubona kwenzeka uRobert Mugabe ukuthi azange egrume umuntu. Ubaba uTsvangirai kusuka kwakhe wagruma umfana esesimbiza kade esithi ngubaba uAdvocate Nelson Chamisa. Wachia uAdvocate Nelson Chamisa ungananzelela from 99 bebelokhu engutshewe youth behamba bonke ekhangela ukuthi umuntu omdala usebenza njani. Then usenyaweni zakhe sesithemba lokuthi ubaba uTsvangirai lapho khona kalale ngokuthula ngoba wasebenza. Ngiyake ngithande iverse u2 Timotheo 4 verse 7 uthi mina ngilwile ukulwa okuhle sokusalela emqhele kuloza yenza njengami. So ngibona ukuthi kungumsebenzi omuhle kakhulu uTsvangirai othiyayo kuNelson Chamisa.
Ye kodwa kulabaningi phela bathi hayi lapha kukhanye ngoba abaphikisayo vela kusebemaninginiki. Ungaphendula usithi kona.
Angeke ngithi kona sebebaninginiki. Mina engikwazi ukuthi la kuTsvangirai esekhona izana yayikwenza sawina election 2008. Kwaba khona 2005 kaye kwaba le spilt futhi izano isiloku isebenza. Izano ungumsebenza wokubani lokhu idilize opposing party. But okungithokosayo ukuthi kona kunjalo uNelson Chamisa wakubona lokhu wasesithi mala ngimele eceleni. Ngibona ukuthi kathi laba abasebenza lamasela njengezalo ngobani sokubonile songilethemba lokuthi kona okuzayo kukhulu kakhulu uTsvangirai wathiya indoda yamadoda.
Lo ngumnumzana Solani Moyo ilunga lebandla leTRIPC obexoxa loGibbs Dubois Studio 7 eGobulawayo. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Malakhe Nkomo okubandla leZANU PF.
I-opposition ona vele ngayo ilobukhokheli bayo. And awusoze unxa udlala ibhora wena ungahlohlwa susithi ngendaba ukuthi lwana ondlodlileyo nguye omphambanisileyo. Bona fanele babe le ndlela ukuthi balama structures abo balokuhloniphana kwabo balobukhokheli babo okuqinile. Nxa ibandla liqinile angiboni ukuthi ungaba lokudilika. UTsvangirai angabe wayelibumbile lelo bandla ngendlela lathi sasincintisana naye. Yena kodwa abalandeli bakhe lobunye ubukhokheli bakhe ngeza kalikhona phakathi kwabo babekhona abayizihwaba abaphambanisa injongo ayelayo yena njengoTsvangirai.
Kodwa bayakhala abantu bamankomo bathi hayi vele noma ungazi uthini i-CCC yadilizwa izana. So nxa abantu bekhuluma njalo lingathini kakhona?
Hayi, izayidiliza kanjani? Izantu ebizadiliza kanjani? Ungakhela ukuthi umuzi wakho udilizwe omunye ngenye indoda, wena kuyibona vele wenzeni. Nxa umuzi oqinileyo uyadika kanjani? So ibandla lezantu ebizadiliza i-CCC kumbi MTC idiliza kanjani? Ayithi libandla lofanti kubele lendlela zokuvikela ukuthi babe libandla eliqinileyo. So utshenze ukuthi bona ngazibadizwa izamphiwo, utshenze ukuthi ngama libandla elingaqinanga elingelavele esingathi isisekelo sokuqina kwalo njengebandla.
Ye, nxa sukhangeleke isimo sibili samabandla aphikisayo ungathini ngakho?
Into yakhona laphana ukuthi iningi labantu benza ukuthi bangena bengela ideology kupolitics, ikakhulu laba abantu abaphikisayo. Bangena bekhangele ukuthi kuthiwa kupolitics kuyadliwa. Ungabezwa inkulumo zabantu bangikhona loba ikhuluma lathi abezamtiyo. Uyezwa kuthiwa liyakapula. Khathi ukukapula kukatshulwani. Usobona nxa bebumba amabandla, babumba amabandla okuzokapula, not okukhokhela. Njengokuthi ibandla lezamtiyo libe lakho ukukhokhela abantu amapulazi, abantu bathethe balamapulazi emamayeni, abantu balamamayeni. Ungakhangela yonke into ofanti ibenefitise umuntu ulayo. Bona babuya benendlela uselihlale kakhulu uphumane lapha. Phumane ebukhokhele selihlale kakhulu selikhulile. Kodwa lilani lina? What policy do you have? What ideology do you have as a political party? Abana. Kukungoba yiparty nje ukuthi sibuye sahlala phansi njengabantu abafuna nabo ukudla nothi kukhokhelayo.
Abantu bayabuza ukuthi khona kungathi kuyini okhuluma ngakho nxa sikhuluma ngaba-ideology laba.
Uma sikhuluma nge-ideology sikhuluma ngokuthi wena uma usukuma phansi nangesinye ephathini enje kuvele kulo mthetho. Njengokuthi nxa usegumeni uyabe ukwazi ukuthi leli guma ngo-6 o'clock aningeni, abantu bakhona bathe akukhulunywa nhlamba, laba ngabantu abaphila kanje baphandana umthetho. Lapha sikhuluma ngendlela yokuthi khona nxa lidla ibandla lina okuyikho elilakho elingathi kuyalibumba lingabantu beZimbabwe njengokuthi loba mna ngisuka emathebeni ngapha, omuntu esuka emanikaleni, omunye esuka lemashingo, kuyini okusihlanganisayo esingathi loba nxa umuntu ekubala laphana uyavuma ukuthi naw okuyikho okukhokhela lelo bandla esingathi i-ideology ubuyibo bethu.
Mnumzana Malaki Nkomo, lilunga lebandla lezanu PF, bexoxa lo Gibbs Dewe, Studio 7, SOS Lincolnson, eMathebeleland South.
The Voice of America, VOA.
Inkokheli ye-African Union egoqela uMongameli Emmerson Mnangagwa iqhuba umhlangano omkhulu kwele-Ethiopia okuzahlolisiswa isimo somnotho wezwekazi le-Afrika, impi yomvukela kwele-DRC lokunye. Umhlangano lo oqhutshwa phansi kwesihloko esithi Justice for Africans and People of African Descent through Reparations kuqhutshwa umhlangano lo ngesikhathi abahlamuki be-M23 besidlamahabula kwele-DRC lapho asebehluthune idolobho leGoma njalo besithi bazahluthuma na ezinye izigaba. Ukuhlaselwa lidaba sixoxele uMnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezombusazwe.
Injwayelo ukuhlangana enyakeni bahlala behlangana bekhuluma bexoxa, kodwa ngazinandelele izimpi vele ezazivele zikhona ngama-2000 South Sudan, eSudan, Ogaden, eDesert, DRC. Impi zakhona akazipheli, kutho ukuthi ekuhlanganeni kwabo lapha akulanto ezishayo ephumayo. Singazi ukuthi le minyaka eminyenye njengoba sokulaba umongameli abatsha abangathi bancane asomaxhegu, eyinyenye izinto zingantshintshwa, kodwa vele asisoze zikhangelele ukuthi inhlanganiso ye-AU le lakumongameli laba be-Afrika ababhidliza ilungelo likazulu kungaphuma lutho, hhayi asilathemba lapha.
Ye, siyabona ukuthi khona ngale e-DRC kulempi esabekayo kakhulu. Umnumzana ukumbe ngithi umongameli Paul Kagame, kuzobuya umongameli Felix Tshisekedi, labanye-ke abaguqela umongameli Cyril Ramaphosa, kungani kuloku lwisana okunye okuthize? Pho bangakuphozisa njani khonokhu khona ngale mhlanganweni lo?
Ye, na kwabehlula behlangana nje bengama-neighbors ngikhuluma ngakho. Angiboni ukuthi nxa sebephetshiya e-Ethiopia ye omongameli bayefika kuningi, kodwa phela inkinga yokuthi into yakhona eyenza kube le mpi into engakhulunywayo kayikalungisisi. Yikho sicabanga ukuthi engenye amabutho e-African Union yo thunyelwa khona ukuthi bevikela amaZulu amaSivileni. Kodwa ngibona ukuthi nxa iUganda le Rwanda bengakavumi ukuthi yowasekela M23, nxa uThisekedi engavumi ukuthi nguye obhiliza ilungelo lamaTutsi aseGoma, angiboni ukuthi kungaba lento engalungisiswa lapha eMpopo.
Ye, siyabona ke nxa sikhuluma ngokagame lo Yoweri Museveni, ngabantu abalwa bonke phela bebambisana ku-NRA. So ukuthi kumele phela ukuthi nga yibo phela bazibamba esidukwini khonapho. Njengoba sitsho ukuthi enxaye kumele bona baqale bevume phela.
Ya, liqiniso phela ukuthi bona bobabili bavikela ilungelo lamaTutsi asemngceleni le-Uganda, iRwanda, le-DRC. Yelo ayisikho iqiniso. Iqiniso yokuthi ye kungabe kunjalo ukuthi uThisekedi, khulume ngathiwa uThisekedi ngala mandla okubusa eGoma endaweni yakhona lena, kodwa iqiniso ukuthi ama-minerals into ezigejwayo eziningi kakhulu okuthi iUganda leRwanda bayabe bephila ngakho. Yikho ngisithi mina nxa kungakhulunywa ngeqiniso lapha, lokhu sokutshengisela ukuthi sokufanele kube lama sanctions kathethi ukuthi ilizwe linye ngalinye elihambisa amabutho e-DRC engavunzwanga kakube lama sanctions.
Lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya kwinhlanganiso we-Coalition for Market and Liberal Solutions obexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 SRN. Kulabalimi abathi lonyaka balakho ukuthola isivuno esiphezulu ngenxa yokuna kwezulu eliningi, kube labanye njalo abakhala ngokusolakala kwezulu okwamaviki amathathu kulinyanga abathi izilimo bese sitsha emasimini. Kusanda kuna izulu eliningi kwezinye izabelo. Sixoxe ngodaba lolu lenduna uDakamela.
Lathi sike sabona kungathi kufuna ukuba kubi nje kancane, kodwa sifunga nje izulu leli selithelana. Kulesikhathi lapho abantu abathe bahlakula khona izulu bese ngathi lihambile, especially lapho amanzi angahlali khona kakhulu emahlabathini, kuvame ukuthi kutshe nxa izulu lingananga. But ngezulu leli selithela kuya songathi kuba ngconywana ngoba selinile phela lalapho kade sokusitsha khona. Kodwa kutshengisa futhi ukuthi laba abalime amabele bele leziyabo sogame and millet, bona kibo kungcono vele lanxa ngalinile lanxa ngalina bebezazama ukuthi bevune okuthile. So kuyakhuthaza-ke ukuthi singabantu benkayi labanye kwezindawo ukuthi kubo-region ama-regions at law 4 and 5 kubalulekile-ke ukuthi silime ama-small grains ukuze sivune, then umumbu singalimi indima nje eyodwa kumbe ezimbili, kodwa sifokase kulokhu ukuthi izulu lingaze lingani, lingaze line kakhulu kumbe lingananga kakhulu, kodwa siyathola sivunile kancane.
Ye, siyabona lapha-ke nduna Dakamela ukuthi khonokho okukhulumayo ukuthi abantu behlanyele inyawothi lokunye, kuyini okwenza ukuthi bangakwenzi khonokho bena?
Abantu nginanzelela ukuthi angazi ukuthi kwahamba njani, kodwa batshengiswa ukuthi umombo isitshalo esimhlophe sihle. Angazi ukuthi uba isikhathi se-colonialism wakwekwini, but abantu basebeluze i-interest bazitshela ukuthi onyawuthi amabele ngokwalaba abangekho rich abangekho poor baba la futhi i-social status, but bengakwazi ukuthi amabele lalokhana yikodwa ukugcina imizimba yabo kahle, yikodwa ukubaqinisa. So they want to abantu abaningi bathanda uku-adopt-a then sebeshiya lokho vele kade kubagcinile isikhathi sonke. So mbona ngathi yona le interest yokuthi umombo omnandi impuphu emhlophe yemnandi, bese bekhohlwa ukuthi lokhuyana yikho kusakhayo, yikho kusigcinayo. Zanazothi these days esibhedlela siyakhuthazwa futhi ukuthi sidle khonokhuyana ama-small grains. So mbona ngathi kwaba le mistake yabakhona kuya abantu baprioritize kakhulu nomombo instead of ama-small grains, ngoba bathanda isitshalo esimhlophe ukundlula lesi esimnyama.
Lapha lizwe induna uDakamela exoxa lo Gibbs Dube Studio 7 esenkayi. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump ebambisana lomnumzana Elon Musk bathi bazasusa emsebenzini izisebenzi eziningi kwenzela ukusebenzisa ngemfanelo imali kahulumente. Kodwa abamele izisebenzi bathi akuqondanga okwenziwa ngababili laba. Kuzakhutshwa umhlangano omkhulu kusasa oyiMunich Security Conference kwele Germany ngesikhathi kule mpi kwele Ukraine, Sudan, DRC, lezwekazi le Middle East. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Sike sizwe imibono kahulumende weMelika.
Umongameli Donald Trump usefakele umthethwandaba weInternational Criminal Court, ICC, izijeziso zenotho phezu kokwethesa izizalwane zaseMelika lezakwele Israel amacala ngaphandle kwezizathu ezilohlonzi. Kumlayo asanda kusayina, uTrump uthe izijeziso lezi zigoqela ukuthathelwa kweziphathamandla ze-ICC, impahla lenotho yazo lokwalelwa ukungena kwele Melika ndawonye lamalunga emideni yazo. Owakuqala ojeziswe iMelika phansi komlayo kaTrump ngumtshutshisi we-International Criminal Court, umnumzana Karim Khan. Ngolwezi ku-2024, i-ICC yethula isiqondiso esigunyaza ukuboshwa komrholi kahulumende wakwele Israel, umnumzana Benjamin Netanyahu, kanye lowaye ngumphathintambo wogatsha lwezomvikela, umnumzana Yoav Gallant. Isithi badala amacala angavunyelwayo empini eseGaza eyaphehlwa ikuhlaselwa kwe-Israel yiHamas ngenyanga kaMfumfu ngo-2023. Kumlayo wakhe, uTrump uthe ukwetheswa kukaNetanyahu loGalanti amacala akulasizathu esilohlonzi, futhi uthe ikuhlukuluzwa nje abakwenziwa yi-ICC. Uthe ele Melika lele Israel kakaze awunanze lumthethwandaba. Phezu kwalokho, uTrump uthe amazwe omabili ayadlondlobala ngombuso okhululekileyo, futhi uthi amabutho awo ayayilandela imithetho yephathelanelo kuqhutshwa kwempi. UTrump uthe ukwenza kwe-ICC kungumzekeliso oyingozi, ofaka amabutho eMelika engozini enkulu ngokwenza kube lula ukuthi abotshwe kumbe ahlukuluzwe. Wengeze wathi lokhu kweyisa eleMelika njengelizwe elizimeleyo, futhi kuphazamisa inhlelo zokuvikela ilizwe lezokudlelana kweMelika lamanye amazwe agoqela i-Israel. Umongameli Trump uthe njalo umthetho weMelika uvikela amabutho aleli lizwe kanye lawamazwe angabangane balo ukuthi etheswe amacala ngomthethwandaba womhlaba ongananzwa yiMelika. EleMelika liqhubeka lizimisele ekuthini kumele abantu bathonisiswe ngezenzo zabo, lokuthi kube lokuthula emhlabeni jikelele, kutsho umongameli Trump. Kodwa uthi i-ICC kanye lalabo abayingxenye yesivumelwano esasungula linkantolo eRome kumele bahloniphe isinqumo seMelika lesamanye amazwe esokungafuni ukuthi izizalwane zawo zithonisiswe yi-ICC nxa kunakanelwa ukuthi zidale amacala.
Le yimibono kahulumende weMelika. Namuhla lusuku lwezithandani ole Valentine's Day, usithengeleni isithanda sakho? Abantu abaningi bathengela izithando zabo amaluba kumbe okunye okuchiyeneyo. Baningi eZimbabwe bathi balunanza kakhulu usuku lolu besithi luqakathekisa impilo yabathandanayo. So kuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Hayi man, hayi bantu bezani. Hayi manini ngathi bantu bezano ngoba izano isikaningi bantu bakamnangakho kathi akelinjele kathi mina kathi democracy kathi kini kuyini into kuthiwa idemokhrasi ikusapota umnanga ngoba wonke umuntu okhuluma against umnanga kwaso kumele abotshwe, sokumele adingelwe amacala abotshwe. Hayi mani, yekela nto ento eliyenzayo le, liyayangisa mani, aliyayangisa lina bantu bakamnanga. In this case yini elingama-culprits okumele libotshwe, lina elifuna ukutshintsha i-constitution. Abantu abathi constitution yayingatshintshwa lifuna ukubabopha. Uyazi ukuthi you are confused. Ukhuluma lolokhu uzeni ngapha komalapha.
Ngiyalibingelela lonke basakazi bakastudio 7. Kuyamangaza esikubonayo kusenzeka elizweni ukuthi laba abalombono ongahambisani nomongameli sibathola sebedingwa nzima, sebegijinyiswa. Kodwa laba abama egcekeni bethi phambili ngomongameli ukuthi engaphumi, kodwa bona abayenzwa lutho. Ugeza usedingwa manje ngendlela ukuthi ukhulume iqiniso elimsulwa ngempela futhi esihambisana nalo thina siyizwe lamasebenzi ngoba ukhuluma iqiniso kodwa sengumuntu omubi. Libona iqiniso ukuthi alifuneke elizweni lakithi.
Studio 7 ngiyabingelela ngegama lenkosi. Ngilapha nje imayila seHebridge eJohannesburg. Umuntu engumsura kakhulu nguye lo abathi uzengezojabanga, ngumuntu osidalela yonke inkeme nkeme yendaba le. Umanje usethulela nomuntu odinga into angayiboniyo. Nampa bayachokola onkomo, omalaka inkomo bayachokola. La ikhohlwa ukuthi laphana e-West, e-Turn of e-West laphana, ulamashopu laphana, ima-building amaningi. Ucabanga sikwazi ukuthi wemba igolide, uyatshontsha igolide leliyana la uvusa khona la kusazombhedeka, kanti kusacatshile manje, uyabalokhu ebhizi ehlukumeza abanye baphendulela intando. Yabo ngeke utsho ukuthi lindebele ifuna ukuthi ebabophise ngomnankakho, kuyeza la kuye.
Studio 7 linjani khona ngapho basakazi abahle nabalaleli mazimbabwe amahle, linjani lonke izindawo ngezindawo zonke zamazwe, njengobana sihlupheka kanje sigcwala amazwe wonke lawa, sihlutshwa izanu. Abantu uma bekhuluma bangathi umnankagwa, uma bethi umnankagwa abanye abezanu babona bazobona ngathi bona ba-right, umnankagwa nguye o-wrong. Kanti izanu sigoqele bonke sithi izanu PF mayiphume esikhundleni, kungaphuma izanu PF sizohlala kahle mazimbabweni amahle, singathi umnankagwa ngoku laba abanye bazobona ngathi bona bayenza kahle, umnankagwa nguye ongayenzi kahle. Izanu PF yiyo ebulala ilizwe, sithwele nzima lapha sihlapha sihlala lapha lapha amazwe namazwe lapha sidibeka sibizwa ngeziphepheli sibizwa ngamaforeign ngenxa yezanu PF. Basuke eZimbabwe besiya kwamanye amazwe bahamba besife ezindlela kusenzakala lokhu bebotshwa ngenxa yezanu PF.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Kuhlelo Woza Friday kuleviki silomculi wakobulawayo umkhokheli Mkhululi Mangaba ohamba ngegama lezomculo elithi Pastor Black Sheep. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisasband.
Umkhokheli njengoba lesikhathi ecula kodwa engasithandazeli umculo wakhe. Kodwa ke kukhona asekuphekile okutsha asiphathele khona.
Kwezomcula bangibiza ngokuthi ngupastor Black Sheep. Ilibizo ke engasinika lona. Lona leli ibizo nathi likhombetha okuningi. Ungalicubungula udingisise ngalo lisho kuningi lona ngokwalo ibizo linalelo. Ngalucula ngo-2008. Ziningi ngengoma esengizishayile, le ngoma esengizirekhodile ngokuswela kwalo kwenhlanhla. Lezo ngoma zikagcwale ebantwini, angingazikhiphi mina estudio, lokhu ezikhona estudio.
Black Sheep uthi akacabanga ukuthi umculo wakhe engawufaka kusiphi isibaya kwezomculo.
Yanginabile igama engathi yilo leli gama, engathi ingoma zami mhlawumbe i-house music, mhlawumbe i-hip hop, mhlawumbe imbaqanga, ngangabe lalolele kwisikodwa. Mina ngokwami angifuni ukuthi nje ngizicategorize wonke izinto. ngifakele imigubelo yokuthi hayi ngicula lo mculo ngicula lokhu engutshelwa ngumoya wami lalokhu engubonayo
sibalela abaphansi incwadi kubandelisa bonke bonandi sibalela abaphansi incwadi kubandelisa bonke bonandi sabela monki
boke pasta flagship okunika intshukuntshu okuqumbaqumba okuthi ufule ngubani
yabazali bami ibona sibili we have inspired me ngoba bakholele etalenteni lami lokuthi ngikhona ukucula xa sengikhangela ama-artisti asehambele luhambo phambi kwami ngathi uNavumo Majayivana they inspired me Oliver Mtukudzi they inspire me the way they create their songs is amazing Paul Matavire there are a lot of artists that have inspired me locally and internationally
One madman once said, are you free or are you dumb?
Umkhokheli uthi usebenzele omunye ekuphekeli umculo wakhe. Lanxa ungakatholakali kumakhasi okuzilibazisa, uBlack Sheep ucela uxhaso.
Njengomfowethu, who's my producer and he's also the one making the beats for me. Mastering everything, yena ngothunga nice, thungamelani siziba. Sisebenza sise Candy Ice Records yes khonapho kubulawayo ngesikhathi sifitshane sizabona nje u Pastor Black Sheep on social media handles ngabe sengikhona u Facebook ngabe ngikhona u Instagram
ukukhokheli mkhululi mangaba ocula ngegama lakhe lethi Black Sheep ebesilayo kuhlelo WhatsApp oh the Friday libe lempela sonke mnandi igama lami ngeza Jesus bani
yena queen ungeno kanwa
Sibonge uEzra Chisa Sibanda obexoxa lapha nalomculi wakobulawayo uPastor Black Sheep. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-Live Talk namhla sixoxa labalimi ngesivuno esikhangelelweyo lonyaka. Singekehlukanike sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Abaphikisayo bathakazelela imisebenzi kamuyi uMorgan Tsvangirai owabhubha ngalolu suku ngo-2018. Okwanamhlanje umulini eZimbabwe esigqiba lapha sisithi lisale olivalelisayo ngudaba kanqo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.